akambe ngingathini. Njengoba abantu bayizwa akulanto engingayijomile bangabesengibuthe zikudala.
Kodwa kobulawa esigabeni kuhamba njani ebandleni la?
Hhayi, angaboni lutho. Indaba zingakuqalisa amakampeni abantu bazi babona ukuthi uhamba njani sokuqalisiwe ongaze beqalisa ukuthi bakhulume nabantu okwakhathezi usathule.
Kodwa okwenzakalayo ebandleni lingathini ngakho? Libona ungani yikuwakha yini kumbe ilibandla lizathwala nzima kukhetho oluzayo?
Yabona abantu balombono otshiyeneyo. Abanye bangakubona ngenye indlela, nami ngikubona ngenye indlela. Kodwa ke kunzima ukutusho, kunzima ukutwatsha ukuthi okuyikho yikuphi. Lobo bona ukuthi into ezinjalo abantu abaziboni ngombono ofanayo.
Manje labana abasebesithi uxotshwe ebandleni, ngembono yakho sekuhamba njani khathesi?
Lokho phila ngabantu la uyabe kwi-idea yakhe, uyabe kwi-opinion more than anything, not anything serious. Ukuthi umuntu lalo ulemvume yokukhuluma lokhu akufunayo.